Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMpandula 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obule umkhuhlane COVID-19 izolofu eZimbabwe.
Nanje lapho sihamba khona lanxa umasikulayo akwanisa ukuthatha imkhuhlane.
Umele eZimbabwe kwelemelika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg kolomzali odabuka eZimbabwe.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo ukuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngomnyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa iMotland Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, nalahlekelwa yisihlobo.
Sizalethulela izamasiko ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe umkhuhlane COVID-19 izolo. Kwathi bedlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane le-COVID-19 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sekwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabeleni seMathebeleni North.
Ngike ngahlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba ngihlanganele le mingcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi ngagcina ngiyibambi COVID. Imaski sibengilayo, sanitizer bengilayo, inthwalo senzima ngigulile ngakubona ukuthi kwenzima. Bengiphela amandla ngizwa ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngigcine ngokufutha, ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngibhoyile amanzi, bese ngithatha amanzi abhoyilayo lawana bese ngiwathele elitsheni, bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Kale nzima lokungithethe about 8 to 9 days yangigula. COVID-19 ikhona, abantu asinanzelele nini, sifake nama maski, nanzele lapho sihamba khona lanxa umaski ulayo akwanisa ukuthatha imkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesi sikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu, COVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabeleni seMathebeleni North. Ubekhoka le Studio 7 eseDaluka. Kusenjalo, abantwana bedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Omele ele Zimbabwe kwele Melika uthi uhulumende wakhe usahlolisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni ezitshiyeneyo kwele Melika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kwele Melika kuambassador Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezikhokhela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni atshiyeneyo iDiaspora Vote, uChifamba uthe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
as I said, the government approved the concept note to review the 2016 forest policy. The idea is to make sure that
uhulumende uzama ukuvuselela okumumethwe kugwalo lwe-diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kuludaba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo kule-dual citizenship. Udaba lokuvota olwe-diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokho okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokho okuthiwa i-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumende ukuba amele ilizwe kwele Melika, uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lelo.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans can.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokhu.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo unkosikazi Dorcas Hobe obemele izalwane zeZimbabwe esihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Themba ukuthi ngizasihlanganisa nakuhle, uma sihlangana kuhle lapho esiba lenkinga khona, sithemba ukuthi ambasada uzakukhona.
Unkosikazi Aidama Indize, omunye obesemhlanganeni lo, usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hobe.
Mina ngibona kuqakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uza part of this community, uzahlangana nathi. Siba lesikhathi zokuthi siyafelwa, we look for that comfort. So I'm hoping to ambassador now that he knows we are here. Sizabambana nathi ngezinto ezenzakalayo.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamandla yenelisa ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leSANU-PF njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngise Maryland kwele Melika ngingumike Hobe.
Baqhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobha leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthi uzokhuma lokusipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto nomkhokheli webandla lakhe ele African National Congress njalo ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalo mkhankaso imota kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi wathi onogada bakhe ababili lomtshayelwe imota engqikilanela yakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo udabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope yokuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
abalezi hlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende. Wakhuthazwa yikhomishini ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho iHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka 2018. Kodwa uhulumende uthi kuningi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usajulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokhelwa ngumnumzana Halima Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukazulu elizweni kuhlolisise imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasosha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikhomishini le ngaphandle kwemithetho yokhetho. UZiyambi usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafela izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngenswelo zikazulu olwe-social welfare. Kasanisa ngokukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, nganahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakhuluma abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswanga ngisho lokukodwa okwethulwa yikhomishini kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende ingenzi lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona ikhomishini kaMokuyanti kwavele kwasolisa okokuqala sizananzelela ukubana ibutho okuyilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulo muntu wawo okunguye okwathiwa uyasulwa kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lo muntu ovumayo kumbe exolisa ebantwini khonokhana kwase kwasithengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura.
Ayiso leziqondiso zeMontlante Commission zibe ngezizanceda idemokrasi yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane londaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho ngisho lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa nokunakekelwa kulabo abaphatheka kulesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Mlindiwe Mancane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwathiwe yi-commission ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Seza bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula 845 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakhompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lo mbhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane engcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa umacathelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana Mabutho Moyo okubandlaliza NPF uphe umbono wakhe.
Uhulumende usebenza gadanana ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights yinto eziqhakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu abayifuna ukuthi wethulwe ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezamaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa igugurawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Kwakungu-1984 izitolo zedula Yikho engachayelwa khona kwendlela iseli phansi ngichalwa ngirikitwa besithi unkazana engangifica bembandula ekukhamanzi emthonjeni ngibothwa ngethawela ebusweni ngithululwe inkonxa yonke ngikhangeliswe phezulu ngigiqike ngisagiqika ngivuke ngingasakwazi ngithe ngisuka lapho bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock ilanga selitshona babebethi hambe ohlala ezitolo uyethenga mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini ngithe ngifike ezitolo ngathi ilanga kambe selitshonileli nje ngingahlala ngiyathengiselwa mbani izitolo zivaliwe ngagijima sembangekhaya ngisithi ngiyekhaya ngithe ngisendleleni ngezumlokhu izisotsha selifikile ligijima lithi mira nje ndinyanyemukula ngafika ligijima liphethe umbhobho nyalandelwa
kwasekuhamba njani-ke lapha khona
lithe lifika khonapho labo lithi othe hamba mbani ngabe ngithi ngibona ilanga selitshonile ngithe kambe ngizathenga ngaphi labe lithi muva ngingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu lahamba lami lithe liphambili lahlangana lomunye ubaba owayesefelwe ngumnye wabo la ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlange ngilambukela athi kathi bhuto ulokhuza umalume wakho sefile ngathi angikwazi mna ngitshole ezitolo ngitshawa laphana wathi ha usefile umalume wakho u-Aaron ilokhuza isochalelo lathi ngumalume wakho ozalwa lo nina ulokhuza ubaba lo wathi yeng uyolandela unina labe lihamba lami mbijana ngitheni laphana sokusiba mnyama labe ithi phenduka yikho ukuphenduka kwami mbuyela ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuyelo kuze ebhulawayo la ikhefu ivala ndilokhu ngicatshile ngisebhulawayo ngangirikitwa mbuzi ukuthi angapha amagerila ngithi angowabonanga kuthi ulamangakhokho uzalikhuluma iqiniso batshona bebopha bembopha ngenkala kathi ayithawulweni emehlweni lapha bethela amanzi ilanga lonke latshona kathesi angisaboni angisezwe endlebeni kathesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodwini akula lutho engilizuzileyo okwami ngazuza khonokho kuphela yikho ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa
ye namhlanje-ke kwezemaphandleni besixoxa logogo u-Enel Dube ohlala enqameni e-Wenlock eGwanda eMathabeleland South asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisize siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsakazi we-Voice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwejele le-Congress bekhonana ukubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa sinonkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu Madube siyakwamukela kuhlelo
ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi bonke ngibingelele nabalaleli bonke baka-Studio 7
sicela usitshele ngokucolwa
namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela nizatshaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa angikhulumi angilandisi ngokuningi ukubana kusukela ekukhombiseni ukuze kuyefika ngaphi ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe ma esesuke wayavela-ke kibo kamfazi uzofika-ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo ma angaqeda-ke ukukukhipha lokhuyana uzokubizelwa amalobolo esebizelwe amalobolo siyazi amalobolo bathi kapheli kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola angalobola aqede kulapho-ke asecolwa khona umuntu ongubaba
yes akuzwa kakhulu umadube
kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi la kibo kandoda ya kuphinde kube lenyama ephumayo nale ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngalaba ngaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana kwamandwandwe ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusenguyilowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ukulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo-ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni sebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda ngiyabonga
hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besilo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo nethemba beniliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi ngaphezu kwakho konke sipho sempilo yiso esokuqala siqhubeke-ke ngelizwi leli esike salibala laphana ngesikhathi esedlulele labe sibale khona imisebenzi 6 ivesi 1 kusiya ku-3 kodwa-ke ngizathi namhlanje-ke sikhangele nje uvesi 3 sekukhulunyiwe-ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi bakhona ababandlululwayo bakhona abakhangelelwa phansi bakhona abatshiywa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo ake sizweni-ke ukuthi bandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho uvesi 3 uthi funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi engingakutsho-ke namhlanje yikuthi nxa sesiphumile-ke kulaba abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitsho ezijiyeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi-ke lapha kuvesi 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu uPetro labanye bathi bona bazaqhubeka betshumayela ivangeli bangazake bame ukuthumayela ilizwi lensindiso kwabanye abantu sokumele-ke kukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yikuthi esingathi thina amadoda akhona ayeleziqu ezinjani kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle udumo oluhle ngolunjani udumo oluhle lona lolo lokuthi umuntu wakhona kakumelanga abe lokubandlulula kumele abe ngumuntu okhaliphileyo abe lothando lokubekezela lokuhlalisana kuhle labanye hayi khona umuntu olodumo olwenyanyekayo oluchilisa amakhala siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo lawo uyabazi esigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi la magama abo amanye kawakhulunywa akukhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngobana nxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle ayikhona odumo oluhle kuphela agcwele umoya nokuhlakanipha agcwele umoya nokuhlakanipha maningi ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo iye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemoto ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela ngathi uthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibhili ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhuleke baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise ngomoya wakho engcwele amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jangeli Dala untungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeove namhlanje sixoxa loPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ohlelweni. Impumela leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi ya ingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi khona bekungahambali nje kuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga amalayisensi. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwelemandebeleni kumsakazo sithole imisakazo eqondane lathi labe sizakhuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe lidale lephalamende ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana nabatsha elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidale lephalamenti ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into leyi ayibingathi iyahlupha kakhulu kodwa-ke ngendlela abakuphathe ngakhona hhayi mina ngisuthisekile ngingafuni ukukhuluma amanga.
Hhayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi bafo iba lingxaka.
Ngiza phetha ingxoxolo ngokuthi ngithi mina njengabantu bemathebhelelendi kusho ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambili asikulungiseni njengokuthi nanko kathesi thina lathi lapha sisinikile imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sisingise singayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besichase siyeni phambili. Kuqondile ukuthi siyabonga kakhulu.
Phelani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Kwanelo kwanamhla mthokazi omuhle zulu kandaba siluqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. So dibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk the connection olivalisayo ngenjabulo igama nguMike Obe. Mthokazi omuhle zimpapo muhle. Bye bye.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.